Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 23 Mpandula 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isimo sempilakahle kamongameli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Ukufa kwamajaha asakhulayo awesikolo se-Siren kwethusa abesigaba seMatopo. Inhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ikhala ngohlelo lokubhalisa amagama kuluhlu lwabantu abazavota.
Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababulanga. Zithi ezibona ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla naleyi bandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Isimo sempilakahle kamongameli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. UMnumzana Tsvangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa uthiwa usesizwa ngcono. Abanye abasekela leli bandla bathi kumele adedele emuva ukuze aziphumulele. Kodwa umbuzo okhona ngothi njengoba elabasekeli abathathu unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mudzuri lomnumzana Nelson Chamisa ngubani ozamelama. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, esingakutsho nje thina ukuthi ngendlela embona ngayo mina ivele indaba yahle yonakala ekuqaliseni laphana ngesikhathi ufakwa sabathathu. Sizakhumbula ukuthi emva kanye u Vice President umama Makhube washo ukuthi wafaka uMdzuri wabuya wafaka uChamisa. Yilapho insolo yahle yonakala khona. And kathesi ngengingayothi uCSi bawuzwangayo umuntu ogulayo and ngimfisela ukuthi ngawe uyaphila kodwa-ke sokungaso sibe le nkulumo eziningi ngaye. Kodwa kase siya sibule eqinisweni ukuthi sibambe into ngeqiniso laso. Nxa kuyikuthi njengoba kungabantu abephilisayo ukuthi i-Afrika izinto zedemokhrasi ngokugcweleyo. Bekukuhle ukuthi nxa whatever happens ngabe ngafisa ukuthi engxenye ebhithini bekumthwangelayo esile ukuthi aphiukunye muntu. Bekukuhle ukuthi befake umama Makhubu ngoba umama Makhubu le-history enhle abhosi ukuthi from 1999 to 2012 labantu bebulawa reasons one umama Makhubu wabambelela ephatini owamsekela uthwangelayini kukho kuona. So ukuthi asezikuthongela abo abantu abatsha belahla inkaba endala bethi befake umuntu omutsha ngibona ngathi awenza njalo kuzenza ibandla lanathi libe ngayilidabuka ephakathi.
Kodwa ubona engathola yini usekelo unkosazana Khuphe njengoba siyabona sebeqalisile nje ukukhuluma ngoChamisa?
Ngabe ukuthi abantu basebenze baba ingqondo lenkondo zakhupha amakepesi awukuba ukuthi ubani uvela ngakho ubani uvela bekufanele ukuthi sibili sesiye eqinisweni umama Makhube bemzini abantu bangakhangela ukuthi umsukulo welishi yibo okukhathazayo ngoba singathi kuba ngenjalo sesinanje isikhathi eziningi futhi ukuthi umama Makhube from 1999 to 2000 wemfeli wakuzwangelayo wangabi le ndaba kune izathi sihlahle kulata abantu senzayo kodwa wamsekelwa elisifo yalo bekufanele ukuthi nxa abantu be-MDC bengabantu abathembekileyo abafuna iphathi iqhubekisayo bevale umama Makhube esithi bamsekele
Hello, ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukufa kwamajaha amabili awesikolo seSirene uMelusi Mhlanga loBlessing Gwenya ngolwesibili kuthiye izakhamizi zemadobo zithithibele. Ababili laba babikwa begalulile edamini leMasiye ngemva kokuba isikhiphe sabo sigenqukile. Sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, ongomunye wabafike kusanda kwenzakala lesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande, sihlangane lesehlakalo esivelele abantwana beSirene akade bekhempile eMasiye Camp. Lapho kutholakale khona abantwana abangu-8 bangene kusikebhe, but bengena nje esikuthole ebadaleni ukuthi bebengela mvumo yababalisi ukuthi futhi bayenze lokho esingathi batontele, bayangena edamu. Isikebhe sasesigalula abangu-2 bafela phakathi, kwathi abangu-6 basi baphephe engozini leyo.
Manje bona labo ababili abafileyo izidumbu zakhona ziyiswe nga?
Sithe sikoxa lezakhamizi ngoba sithole eMasiye kuvaliwe ukuthi sizwe indaba yakhona kuhle, seze ukuthi zithwalelwe esibhedlela koBulawayo. Ngabona kuse-central ukuthi kuyedingisiswa lokho abakuthi yi-postmortem ngesikhiwa.
Izihlobo sezazisiwe na?
Okwezihlobo angeke nguveze ngoba lathi into esiyithole izolo sivakathele esigabeni seGwandavele ngaphansi kwemadobo North. Asikabi leqiniso ukuthi izihlobo sezaziwe, kodwa ngithemba ukuthi sezaziwe ngoba angithi into kade lesikolo phakathi ogoqe ukuthi bekulala amatitsha kade bekhangelela abantwana.
Lina okwenza ukuthi lifike kuyini?
Ngiyabonga baba. IMasiye kuyindawo engenye yendawo ezisemangweni wakithi, kanti vele umgwaqo wethu sidlulisa egedini leMasiye. Sesisizwa lindaba lathi yasithinta kakhulu njengabantu abalwela abantu ezabelweni. Sathinteka ukuthi abantwana sebetholakale besiba lo mnyama besehlelwa ingozi besifa. Kwasidanisa kakhulu, kwasenza la sadingisisa ukuthi ngabe kuba nendlela esingetsana ngayo lalaba abalahlekelwe.
Hello-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, obexoxa leStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezisole umanisipala walelo dolobho ngokudubula izinja ezitholakala zibhodabhoda edolobheni leli. Uvusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Ikansili iqale ukudubula izinja ezihamba emgwaqweni kuleviki, njalo kubikwa sezilitshumi lanhlanu izinja esezidutshiliwe edolobheni. Ithi kuyenza lokhu ngoba iningi labantu lilunywa izinja, njalo ikhangelele ukudubula izinja ezifika amathathu. Kodwa izakhamizi ezixoxele eStudio 7 zithi inyathelo likamansipala leli lokudubula izinja mahlayana lingadala ukulimala loba ukufa kwabantu ngoba lezi zinja zidutshulwa emphakathini. Umnumzana Makarapa Dubo ohlala elokitshini leSpiskop North okungela magetsi uveze ukudana ngendlela inja yakhe eyadutshulwa ngayo.
Umfowethu, mina ngangekho ngangisemsebenzini, ngatshelwa ngomakhelwane bathi hayi Makarapa usudutshulele inja yakho ngaphandle. So inja leyo bathe beyidubulile inja eyinsikazi yayiquletshe ziyi-3 eziyi-2 zabaleka, njalo bezidubula bazidubula 3 to 4 meters ngaphandle kwendlu zami ongelayadi khona. Njalo lapho babedubulela khona babedubulela kupublic okulabantwana abavele bedlala khonapho. Ngeza ubuhlungu kakhulu because yiyo i-security yami engigcinileyo, because enothi kwakwadutshula umuntu ukuthi ngabe kwakulezinja izinja zakhe zazikhona kwakungasuze kube nomuntu odutshuliweyo.
Amapholisa kamasipala adubula izinja kubikwa engafundelanga lo msebenzi, njalo ezinye izinja sezisele zilimele. Umnumzana Thembani Moyo ohlala elokishini leMarriage uthi okwenziwa ngamapholisa kamasipala isihluku. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi okwenziwa ikhansila kukho emthethweni, njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ebona ngenhlalakahle yenyamazane i-SPCA ukuze imise ukudutshulwa kwezinja lokhu.
Ya, indaba leyi yabona isilahleka mbijana. Of course izinja akula muntu ongathi izinja eziyiproblem kumele ziyekele, asitsho besingatsho kanjalo, but the way i-council esiyenza ngayo ngokubona kwethu ayihambisani le procedure yokudutshulwa kwezinja. sesithola ama complaints amaningi asuka kuma residents ukuthi i-council ifika idubule izinja randomly ezinye zisebanikazi labantu abazikhangeleyo but zifika zidutshulwe. We've got a resident osehambisa i-issue yaze yafika e-SPCA and i-SPCA yikuprocess yokubophisa i-council okuyinto ekade singayicabangeli. Of course kule need yokucontrola izinja ezi-stray but indlela i-council esikwenze ngayo yiyo esingahambisani layo.
Obona ngezempilakahle kumunicipal weGwanda umnumzana Qhubekani Dube uthi umthetho emadolobheni i-Urban Councils Act ayivumi ukuthi kube lezinja ezibhoda phakathi kwedolobho ngoba zilakho ukuluma abantu. Uthi ngenyanga abantu abathathu balunywa izinja kuleli dolobho njalo kungumlando kamunicipal ukuvikela uZulu ngoba ezinye izinja zinomkhuhlane wobhova. Ngimuvo Sisizwe Mkhwananzi wendaba zeStudio 7 ngisemajawunden eGwanda.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampala fubembuna
yikudivana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lo sikomithi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Moyo.
Ngiyajabula ngiyabingelela amaZimbabwe amahle wherever you are.
Seliqalisile ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni bayabuza abantu bathi lizafika nini?
Okwakuqala ngizakuthi kufuze wonke umuntu eZimbabwe abekwazi ukuthi sekunohlelo olutsha lokubhalisa ukuvota. Wonke umuntu ubhalisa kutsha, akunani ukuthi wakwabhalisa kumbe wavota ngo-80 kumbe ngo-1985 kumbe ngo-90 kumbe ngo-2000 kumbe ngo-2013. Khathesi sikhanda i-voters roll entsha, okusho ukuthi wonke umuntu usukusela kumongameli welizwe kuze kufike lawe lapho okhona ubhalisa kutsha. Sesiqalisile ukuthi sifake imitshina yethu kumahofisi ama-district wonke angu-63 awelizwe leZimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthi bafinyele khona bayebhalisa ukuvota. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikhuluma ngemaphandleni ama-district lawa makhulu kakhulu, okusho ukuthi abanye abantu bengaba lodubo lokuthi bafinyelele ukuthi bafike khonapho ngesikhathi esikhathesi. Ngizanika umzekeliso ukuthi ngikhe ngisuka khona eFlabus, i-ofisi e-district itholakala eFlabus center, wena mhlawumbe yabo usuke eShangane kwindawo ekhatshana. Sithi thina hayi ungethuki kakhulu nxa ungehluleka ukufika khonapho. Yazi ukuthi phakathi kwenyanga ka-October iZimbabwe Electoral Commission izabe isithole imitshina yonke eminingi eseleyo. Leyo mitshina sizayisebenzisa ukuthi sigcwale isitshaha lonke, singene sibuye ezigabeni zenu, sihlale amalanga amaningi, sikufinyelele lawe lapho okhona. Okwakhesi kithi thina labo abenelisayo ukuthi bafike ezigabeni zokurejista ovote abafike ngobuningi babo. Kodwa labo nxa kule nkinga ngawukhathana kakhulu ungenelisi ukufika, ungakhali kakhulu, hlala ulingiselele ubone ukuthi ulesithupha sakho uhlale ulaso, ubone ukuthi ule president ekhenzele uhlale endaweni le oyitshoyo kwenzela ukuthi ngase kuya kuwe sibhalize khonapho.
I-proof of residency ubufakazi bokuthi uhlala ngapi, abantu bemaphandleni bona babuthola ngapi, kuyini ubufakazi bana abamele babuye lapho?
Abantu bemaphandleni bona vele bahlelekile kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uhlala evillageini ethile engaphansi kwebhuku kumbe elikasobhothile. Ungayiphiwa leyo proof of residence incwadi evela kunduna yesigaba, ungayiphiwa incwadi evela kusobhuku wesigabeni. Kodwa nxa kuyikuthi wena ngokwakho awutholanga leyo ncwadi evela kusobhuku kumbe evela enduneni nxa usuyabhalisa, uyakwanisa ukuzihambele wena ngokwakho mathupha ufike uthi hayi bo, mina nginguQhubani Moyo ozalwa eSanale eFlabusi udani vela ngaphansi kwebhuli kaLevi maplazi Ncube. Ukuze usithi mina ngihlala khonapho, sukubhala phansi wena khonapho ukuthi wena yikho oyikho khona. Senzela ukuthi ungabe lo muntu ngisho oyedwa ozehluleka ukuthi abhalise ukuvota.
Bakhona mnumzana Moyo mhlawumbe abangakaze bavote, abangakwaziyo njalo ukuthi umuntu olelungelo lokuvota, ovunyelwa ukuvota, uyabe seleminyaka emingaki?
ukuze ubhalise ukuvota kufuze ube umntwana weZimbabwe uphinde ube leminyaka engu-18 uphinde ube lesithupha sakho kungaba isithupha sephepha kuphinde futhi kube isithupha sezenge kuphinde futhi kungabe kuyisithupha esephepha konke lokhu kuyavunyelwa kumbe ipassport yakho evalid esebenzayo okungavunyelwayo kuphela yokuthi ube le-license yokudrayiva so ungabala khona lokho nge-proof of residence yakho uyavunyelwa ukuthi ube usubhalisa ukuvota yikho esikwenzeka njenge-commission futhi wonke umuntu abhalise kwenzela ukuthi amaZimbabwe wonke ephezu kweminyaka engu-18 enelise ukuvota iyagcizelela futhi njenge-commission ukuthi izikhathi eziningi sasibona ukuthi omama lama-youth ababhalisi ukuvota abavoti yikho lawo sifuna ukuthi phezu kokuthi si-encourage wonke umuntu weZimbabwe siphinde futhi sikhiphe ilizwi yokuthi hhayi siyacela bomama siyacela ama-youth ukuthi ukhetho lukhetho lweni lani futhi libhalise ukuvota ku-2018 election
bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sikomiti siyabonga
siyabonga kakhulu yetani
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo sikomiti weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zakoGodlwayo ethiwa yona Godlwayo Development Association umnumzana Nkululeko Chuma. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga
mfowethu. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho sizwa kuthiwa kule ndaba ye-BVR engani iyakhathaza. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, lube sicele lolu olwe-BVR olusungulweyo oluqalisiweyo ngomvulo. Sithi nxa sivusisa kukhanya lolu hlelo kusasebhalisa ekulabhusi kodwa bathi bona ngokuhamba kwabo nxa into zihambe kuhle mhlaka-5 October baqalise ukuhamba emawadini bebhalisa abantu ukuthi bavote. So bathi uhlelo luzaqalisa mhlaka-5 October lisiya ku-20 October emawadini nezindawo ngezindawo khona ngale insiza district lemzingwane district. But okungani kuya kusisani sekuthi ngalolunye uhlelo lolu olwesibili olokuthatha izithupha olusungulweyo ngabe-registry olukhanya kwensiza south kakhulu luzaqala eli-November. Ukuthi lolu hlelo lwezithupha luzaqala November eyikuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota emawadini seluphelile. Kusisho ukuthi bazathola izithupha ithuba lokuvota selidlulile. So kusisho ukuthi labo abangelazithupha khathesi akusize babhalise mhlaka-5 October kuya ku-20 abantili baze bathole izithupha zabo eli-November. So sibona ngani khonapho ngani akusahambi kuhle lokhu kuzenza ukuthi abantu bagcine besele bengabhalisanga ukuvota.
Lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo?
Sizama ukuthi njengoba sesikunanzelele lokho okuyinto okubuye endlebeni zethu ngemashini ethu namhlanje sesizama ukuthi-ke kusa ngomvulo langolwesibili sikhulumisane labe-registry sikhulumisane labo khona ngale ukuthi mhlawumbe nxa uhlelo lwabo lolu lwezithupha bengalwenza kanye lo hlelo lokubhalisa ukuvota ukwenzela ukuthi umuntu enisike uthatha isithupha aqeda lapho agijima ayibhalise ukuvota.
Yona inhlanganiso yenu isike yaphathisa yini kundaba ezinje kumbe liyaqala nje ukudibana lodubo olunje?
Udubo olufana lalolu inhlanganiso yethu inhlanganiso esungulwe ngomnyaka ka-2015 kungelakhetho olukhona kodwa inhlanganiso ekhangele ukuphakamisa amalungelo oluntu esigabeni sehlabhusi koGodlwayo. Inhlanganiso ekhangele ukuthi amalungelo abantu ayaphakanyiswa athuthukiswa amalungelo abantu afana lona lokuvota amalungelo abantu kwezempila kahle amalungelo abantu kwezemfundo abantwana kwezemfundo kanti nokuqhutshwa kokulinga amathuba okulinganiswa kwabomama. So sikhandele ukuthi-ke le yinhlanganiso engathi ngesikhiwa it plays a watchdog role in playing an oversight and also providing a platform ukuthi abantwana bakoGodlwayo bomama labantu bonke jikelele koGodlwayo iklabhu amalungelo abo aphakanyiswe. So yikho-ke lolu daba ukhethe ngalindlela faluthathela phezulu ngoba uyabe sokwethula amalungelo oluntu.
Khona kugodlwayo kumi njani sikhuluma nje ngabezombusazwe, liyababona yini bebhodabhoda bedinga usekelo?
Okokuqala, besisemahofisini awezekhizolo ilanga lonke sikhona ngale asibona ngabantu bezebhakisi. Kwakhanya ukuthi abanye ihofisi yezekhile bekumele ibe ehofisini yayo. Izekhi lapho ekhona ihofisi iduze kwahofisi ka-DA iskomiji. So izekhi ofisi yayo kwakhanya ukuthi yona incane ayeneli ukuthi imishini ingene phakathi abantu babe bebhalisa bephakathi kule hofisi. Basebecela ikhansili yeinsiza ukuthi banike ihofisi. Basele sathola ihofisi lapho okwakuyi-constituency parliament office yeinsiza north ezisetshenziswa ngubaba uNdlula. Manje kwakhanya ukuthi uba kulanga sowasuka kule ofisi. So izekhi yasiphiwa-ke ukuthi ibhaliseke kule hofisi ezisetshenziswa ngubaba uNdlula. Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababa uNdlula zithi sebone ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla nale bandla elibusayo. But abantu abayenelisi ukuthi abaseyenelisi ukuthi behlukanise ukuthi hhayi leyo ofisi ayisetshenziswa umuntu oyisebenzisa waphuma sebengahamba bayibhalisa. Abezombusazwe sebeqalile ukukhankasa siyezwa, kodwa usuku esihlangana nalo ukuthi eyonsiza north ikakhulu ensiza north sizakuthiwa kula bantu abathisela imizi kubangiswana ngeze politiki khonale ukuthi abaningabe MDC abangase ZAPO abangase MPP abomvuru abangabane onsebethisela imizi. Siyakuzwa khona lokho njengenhlanganiso sesizama lathi imizamo yokuthi ibone ukuthi abanjalo ngaphathise kanjani lokuthi idlame lolo seluqalisile ukuvela lungavuya lunyathele lungabi khona nemizamo yokuthi abantu bafundiswe ukuthi bahlalisane ngokuthula ezigabeni.
Hayi, kubezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga kakhulu mnumzane.
Ngiyabonga ba.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Thuma, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi ze-insiza. Ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930 6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula owelupane kuward 28. Umamoyo uthi yena labanye bakhe bazimisele ukuthi bavote ngoba babona ingani yikho okungabancedisa ukuthi bephume ebunzimeni abakubo obugoqela ukuswelakala kwemali.
Okokuvota hayi esingapha kithi akukafiki kahle kahle. Useselupane center ayibathi bazabuya sebehamba ke ngezikolo ngezikolo bayatsho ukuthi sihambeni siyeregister ukuze sivote sivotele sikufunayo njengobana sinenhlupho ezithize sikhala ngazo ukuthi engxenye lezo nhlupho kumbe zingaba lobubelo kodwana ekuvoteni khona lapho sizabanye bathi amtshini yakhona isebenzi kahle ibe ama-fingerprint yanjani njani. So ngingaza ke ngichaze kakhulu ngoba yinto engakafinyelelikiyo khona abarejista bathi bazabuya ngoba sakubona kuphephandaba ukuthi ezikolo zethu ngapha babuya ukuthi ngo-November.
Ngathesa kula muntu osesiyabhalisela ukuvota.
Hayi, khathesi kakula ngaphandle kokuthi ungayafika eLupane Center.
Uhlelo lokuvota lolu yindaba egudwini khona ngapho eLupane yini kumbe abantu hayi abalandaba baziqhobela imisebenzi yabo yangensuku zonke?
Hayi, uhlelo lokuvota yindaba sibile segudwini. Ye, abantu sebedubekile. Sebehluphekile abantu bayakhala eminde ebusuku ngoba into okuthiwa yimali imali ukuthi uyidichaze. Hayi, imali siyilihlo lentwana ayisaboni imali. Yona le yethu esinayo yona iyathandwayo. Hayi, ukuthi uyidichaze vele kayisabonakali yona.
Abantu baphila njani khona ngapho bengala mali?
Kathesi siyathengisa. Kunje siyathengisa kulamabele sihamba sithi singena edorobheni ngakutshela bethi imali bayifake efonini hand to hand akusela mali oyinikwa hand to hand xa wena ecocash kutho ukuthi hayi akusela nto ongayenzi ma usufika khonapho nge-ecocash ma uthi uyathenga ezitolo nako kulobunye futhi ukuginyaginyana ukuqilila kobuthize ngoba abantu sesibanjelwa kwafana suzauthi ma uthenga ecocash ye ma ukhipha i-$100 kuphuze ukhiphe $10 thina udlulisa $5 kumbe ukheshe out imali esidla $5 xa utshela ukuthi thina sibona vele ukheshe exact xa uthetha impahla ze-$39 make sure ukuthi ukhetha $39 yona leyo oyabe uyikhetha ngoba ukuthi sikunika i-change kaphilayo leyo mali.
Izikolo zisanda ukuvulwa kathesi pho abantwana bona babhadalelwe ngani imbadalo yama-school fees?
Bathotshiwe lami ngilayo khonapho wami layo uthotshiwe khona la ngoba zona izikolo kazilawo wona ukuthi ama-swiping machine la ukuthi sifike siswipe kumbe sikekokhethe kazilawo izikolo zonezi ezemaphandeni vele silazo.
Kodwa uhulumende anti liyakwazi ukuthi wathi abantwana bengaxotshwa bexotshelwa kungabi nemali yokubhadala?
Uhulumende iyakhuluma ikhona le upstairs but underground lapha abantu bazenzela abakufunayo ngoba abantwana ukhuluma iqiniso kuhle abantwana bayaxotshwa la baxotshiwe kuthanye sebexotshiwe la izolo baxotshiwe nangani umntwana kade suyala kwakho futhi kuthiwe kufunakala imali yesikolo kufunakala imali yesikolo ukuthi imali isefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali esefonini a umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxa yelokhu exotshwa exotshwa anti uyabona ukuthi vele ubunzima sesikuthwele-ke kade semakhanda le mahlomi siyasindwa khona la ngobunzima obukulonelikiswa
okwake kwathiwa ngukhulumende ukuthi abazali bayenelise ukubhadala besebenzisa imbuzi
lapha-ke bengakakwamukeli kwathutha nje kungamafungafunga kodwa into yangikhona ayisazange isaphumeleli bona bafuna imali ngqongqo ngokwayo ungababuza bona ukuthi sokubana lina liyasebenza lini imali liyayithola yini bona labo kabayitholi kodwa kithi bayayifuna yineni
manje umntwana uzahlala kuze kube nini
ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga sizama khona oku ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathe $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhadala esikolo ngoba ukhanya ihulumente isithile ebantwini wena muntu odubekayo ngososapota ihulumente
veli le nhlelo zenu leziyane zokuthenga impahla kwele South Africa lizothengisa lakwekelelani
senza i-barter trade wokutshintshisa ngomuntu ngoba imali yona ebantwini kakula sibe sesisiyadinga-ke ayizigayo ezidingayo kobulawayo thina esihambayo singafika khona ngale bethiye befake imali efonini phambi kulapha nxa ususiya ngaphandle ngenxa umuntu ngaze funa olunye ulutheshasasihamba siyadinga izigoko lengaphandle into eziningi vele eziningi zisekabizibera out imali isefonini kuzayitshintshwa ithini uyisa kurani beyitshintsheke
sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo
hayi nami ngibonge kakhulu namhla ngajabula sibili nami ukukhuluma lani sengangena ehlelweni sibili
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula isakhamuzi seLupane ward 28 asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi siyabonga Sithandekile ubelelanga lelihle.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Dlozi, please.
Why isn't he suspending himself?
Take your seat, Honorable Dlozi.
And listen to him. Baba Gatutuzani. 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 Baba Gatutuzani.
Ubaba kaDuduzane sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje isimo sempilakahle kamongameli webandla le-MDCT iba indaba egudwini silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.